kuhle okwenzakeleyo ngoba sokubonisa obala ukubana kulama commissioners angathiyananga lokuchiwo ngubabumpofu obhedi okuchiwo nguNick Mangwana okuchiwo nguGeorge Charamba labanye amalunga ezano kulusizi ukuthi abantu okufuze bekhanye beimpartial ama commissioners benze into elihlazo kanje osokudingakala ukuthi abantu bethi siyenzani ngoba into leyi bayilwela ukuthi fakwe esisekelweni kuningi inhlobo angazenza ukuthi indaba leyi ilungiswe khona kuyethusa ukubana i-standing rules and orders committee yephalamende ithathe umuntu njengo-Obed Kutu otengela sikhathi esinganani ebiye kubandla lezano bemenze be ngukhomishina ukubana ithoba amanxeba abantu kuyatshengisa ukuthi akulabo zinikela kula seriousness
elizadinga yini ukukhulumisana lali khomishini ngalolu daba
Thina njengenhlangano sizaxoxisana la amanye ama-commissioners laye sibeze ukuthini bathatha njani kodwa hayi thina umsebenzi wethu awupheleli kakhulu ekuthini ekuxoxisaneni la ama-commissioners kuningi esiza kwenza outside them njengenhlanganiso ukuthi udaba lwe-Gugurawund kalulungiswe lokuthi ama-victims e-Gugurawund kathole ispace sokuthi atsho ukuthi afuna ukuthi udaba lwe-Gugurawund lubanjwe njani kuyazila ukuthi umuntu okhululeke onjengo-Obed Kutu bengimbona eselende ezimhlophe ukuthi ekhompe igenocide lento zemramba tswina into zamaplazi lento zepost independence angibona ukuthi kuyatshengisa ukuthi ungumuntu ozihloniphayo njalo ohlonipha abantu beZimbabwe njalo umuntu olosizi labantu ababuleweyo bengalacala ngibona ngazathi ubaba lo akatshengisi ukuthi ungumuntu ozihloniphayo kusebantwini beZimbabwe ukuthi bezibuza ukuthi siyaqhubeka yini sibuswa ngabantu abalobudlo abangakazi betshengisa i-remorse after kwenza ubudlova babo ngoba anti kuzavotwa so kuyabe kukubi ukuthi bona bacabanga ukuthini siqhubeke kuleso simo kumbeni sifake abanye abantu abangenza ngcono kusebantwini bona la ama-victims e-Gugurawund ukuthi uma begqoke ikawuso labantu lo muntu ababulalayo kutshoni